Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 15 Mpalakazi 2022 uGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Africa's economic transition depends on good government, healthy populations, and reliable and affordable energy.
These things. Kuvandu dzika kweupfumi weAfrica kunokwanisika chete kana paine kutongwa kwenyika kwakanaka.
Abohlangothi olulawula ezemihloliso elizweni lweZimbabwe School Examinations Council namhla batshele idale lePhalamende ukuba ukugqila kumhloliso yesibanga seordinary level lonyaka kusabalele elizweni lonke. Ugqitshwa namhla umhlangano owe-US African Leaders Summit okubuthene inkokheli yezwekazi labensundu, iziphathamandla zikahulumende welemelika, abenhlanganiso ezizimeleyo, ingcwethi zezenotho, osomabhizimusi labanye. Iqembu leMorocco aliseyi kungena kufinal yomncintiswano owe-FIFA World Cup ngemva kokunqotshwa yiFrance nge-2-0 emdlalweni obumnandi okwamagama izolo. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Abohlangothi olulawula ezemihloliso elizweni olweZimbabwe School Examinations Council namhlanje batshele idale lePhalamende ukuba ukugxila kumhloliso yesibanga seordinary level lonyaka kusabalele elizweni lonke. Izimsec ithi kulaba ngamakhulu phose ayisithupha 588 ababanjwe beqila emhlolisweni. Bathi njalo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lokucubungula ukugxila lokhu kumhloliso. Ngakho ke ngabala qiniso ukuba impumela yemhloliso ka-O-Level iza kwethulwa nini. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha ubufakazi phambi kwekomiti yepharlamende ebona ngezemfundo, umsekelo umholi weZimsec umnumzana Farah Izisengwe uthi uphenyo lokugcilwa kwemhloliso luqhubekela phambili njalo kulabantwana abaningi abakhangelelwe ukubanjwa ukuba baqila.
About 588 candidates were caught along the way during the investigations, but we believe that there are more. There are more, and this will be caught during the marking exercise.
Abantwana abafika 588 abaloba imhloliso babanjwa ukuba baqila. Sikholwa ukuba baningi abaqilayo, lokhu siza kubamba lapho sesimaka.
Umnumzana Zisengwe uthi impumela yemhloliso ye-advanced level izaziswa ngozibandlela omnyaka ozayo, kodwa ye-O-Level ayazakali ukuba izaphuma nini, esithi izaziswa nxa sebegqibe uphenyo lwabo. IZimsec ithi banolwazi abalalo lwalwezinsuku olwe-malpractice detection tool olubatshengisa ukuba umuntu uqilile emhlolisweni loba hatshi. Uthi bonke abantu abaqila emhlolisweni kabaphiwa imiklomela njalo bazamiswa ukuloba imihloliso okweminyaka emibili. Iqhubeke isithi uduwa abahlangana lalo ngolokuba abantwana babanjwa becila emhlolisweni sebephikisa impumela leyi behambisa iZimsec emthethwandaba. Omunye umzali umnumzana Ronald Mlilo utshengise ukungajabuleli inyathelo leZimsec esithi bona yibo abalobuchapa.
Inhlanganiso eZimsec yiyo responsible ngokulika kwama O-Level exams alekileyo.
Omunye njalo umzali umnumzana Libert Sibindi usole iZimsec ngokuqhilwa kwemhloliso lokhu.
IZimsec Act ngendlela emengayo ijezisa iminyaka emilutshwane kumbe amafayini amalutshwane angazisi ubuhlungu abantu abalekhisa amaphepha. Mina ngiyakhuthaza ukuthi khathesi iZimsec Act kumele beyi-amende ukuthi ize ibe lama-stricter conditions, lama-stricter sentences yabantu abalekhisa amaphepha ukuze sigcine i-integrity education eZimbabwe.
Kodwa umnumzana Sisengwe uthi iZimsec kayila okwaneleyo kokusebenzisa ukuvimba imikhuba yokuqila. Uthi lokhu sekwenze ukuba bazadinga usizo kubabalisi lakuzulu wonke ukuze udubo lokuqilwa kwemhloliso liqedwe. Kule ndawo ezifika inkulungwane lengxenye 2500 ezilotshelwa imhloliso ye-olevo, kodwa iZimsec ilezisebenzi ezingamashumi amathathu lengxenye 380. IZimsec ithi izama ngazo zonke indlela ukuba imhloliso ingaqilwa, esithi bafuna ukuba umthetho weZimsec Act ubanikeza amandla ukuba labo abaqilayo bajeziswe ngokuphiwa iminyaka eminingi ejele. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ngudoro uthi ugatsha lwakhe luzabeka umthetho weZimsec Act ePhalamende ukuba kulungisizwe okuningi okuhluphayo.
We are also looking at a whole host of other issues in the education sector that
sikhangele ezinye izinto ezikugatsha lwezemfundo. Sifuna ukubeka indlela zokuba lokhu silungise umthetho okhangela lezi zinto.
Put in place by the act.
IZimsec ithi imihloliso ye-ordinary level e-mathematics paper 1-2, English paper 1-2, le-combined science 1-2-3 yaqilwa. Isithi imihloliso yaqilwa kakhulu endaweni ezinjengeChipinge, Maswingo, leZishabane. Ukuqilwa kwemihloliso eZimbabwe sekusabalele lasemakolishini emfundo yaphezulu kulandela ukuqilwa kwemihloliso e-University of Zimbabwe, lapho kwaboshwa khona umkhulu wamapholisa oyenza izifundo zomthetho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ugqitshwa namhla umhlangano o-US African Leaders Summit okubuthene inkokheli yezwekazi labensundu, iziphathamandla zikahulumende wele Melika, abenhlanganiso ezizimeleyo, ingcwethi zenotho, osomabhizimusi labanye. Namhla kuhlolisiswa indlela ezijiyeneyo ele Africa lingasebenzelana ngayo lele Melika ekuqhubeni inhlelo ezinganceda uZulu. Intatheli zindaba yethu uGibbs Dube usemhlanganweni lo eConvention Center eWashington DC khonapha eMelika. Unjani Dube?
Hayi nozabunyampila kakhulu ke, unjani khona ngapho makomenti?
Hayi siyaqaqanda lapha siyagodola. Kwenzakalani namhla khona ngapho?
Ye, ngaphandle komqando sibili wona lo chaye kakhulu indawo leyi. Siyabona ukuthi ke lamhlanje umongameli Joseph Biden usanda ke kwethula amazwi akhe amanye njalo aqakathekileyo. Khona manje ubekhuluma ke le nkokheli yezwe akwazi le-Africa ekhuluma ngakhonokhu ke ukuthiwa i-agenda 2063. So ukhulume nje sithi hayi bona kwabo abemelika lapha wabona ngazani vele kumele bencede izwekazi le-Africa kwenzela ukuthi lithuthuke njalo lilungise kuhle konke okudlelana loZulu. Singathi ke khanya ngazani kulokujabula okunye okuthize phakathi kwabantu abadabuka kwizwekazi le-Africa, ikakhulu nxa sikhangela umongameli wakwele Senegal uPresident Macky Sall, yena vele njalo umgcini sihlalo we-African Union. Ukhulumile laye kabanzi sibili emhlanganweni lo lapha tshele khona uBiden ukuthi hayi uzisisile ukuthi kwini ufuna nokuthi akwenze uBiden kwizwekazi le-Africa, njalo lokuthi bacela ukuthi babambisane indlela kulokuthi endleleni lapho kube nomunye ogande omunye isitend. So kwasekubuya njalo u-African Union Commission Chairperson uMoussa Faki Mahamat la ukhulumile sibili esithi kumele sibili kuncedwe kakhulu izwekazi le-Africa ngoba lidonsa nzima entweni eziningi ngudemokrasi nxa sesibuya ke ukulondoloza ilungelo likaZulu. Sibe sibona lakhonokho ke i-rule of law. So kuningi kakhulu kade bekuxoxa nje lamhlanje kukhanya kuya phambili sibe ukuthi baxoxisane kuze kuyetsha nje isikhatshana. Kuzaba futhi kudliwa kathesi ke ku-leaders working lunch lapho kabe kukhulunywa khona ukuthi all right wena ubuyile lapha phela akusitshela ukuthi ufisane. So kungazani ke ingxoxo engani yabe ilula kodwa isenzekeni sibili nakhonokho kulandwa ngabedabuka kuzwekazi le-Africa makumente.
Kukhona yini okuzwakalayo okuza kwethulelwa izwekazi le-Africa ngelemelika?
Ye, siyabona okunye okukhulu ongazani kukhona sibili ongazani uBiden ukhuluma ngakho kakhulu yikuthi sibili kule mali emabhiliyoni lamabhiliyoni okumele yethulelwe izwekazi le-Africa okukhangelane lezokuthuthukisa iminotho yamazwe atshiyeneyo, okukhangelane lokudinga amanzi emifuleni kumbe ngithi ukulungisa amanzi anganahlambulukile. Kuzobuya ke lokudla ukuthi kudingelwe abantu ukudla, food security. njalo lokuthi bavikelwe abantu malwecatcha nje kwathi emazweni amaningi kugcwele amalwecatcha sicatcha sibe nqasangela kuba somalia sangela labanye amazwe kunzima sibe kakhulu kodwa uBiden uyathembisa kakhulu ukuthi hayi uza kujekajeka khonokho ezama ukuthi akulungise okunye njalo okukhanya kuqakathekile kakhulu uBiden uthe uzazama ngamandla ukuthi African Union ibe permanent member ye-G20 so lokhu kuye ngikalakatha yento sibe yenziwe uBiden njalo izolo simzwile futhi esithula umbiko ocathekileyo kakhulu esithi yena vele sebengene kakhulu kolampo-ke konoko kumele ukuthi kwenziwe kuzekazi le-Africa ake sizokunye kwangikhona akhulume ngakho wakugcizelela futhi namhlanje khonokho Makumete.
The United States is committed to supporting every aspect of Africa's inclusive growth and creating the best possible environment for sustained commercial engagement between Africa companies and American companies. The United States is all in on Africa's future.
Sizimisele ukusekela wonke okuzathuthukisa izwekazi le-Africa okunjengokudlelana kwamakampani akwelemelika lakuzwekazi le-Africa. Siphakathi kwakho konke okumayelana lekusasa yezwekazi le-Africa. Esikwenze eminyakeni emibili edluleyo phansi kwenkokheli yakwelemelika kuqakatheke kakhulu ngoba kukhona okukhulu engeza kwethulela uZulu. Ukuqala elemelika lizalobelana nezwekazi le-Africa. Isivumelwano esikhulu kakhulu esimayelana nokuthengiselana okuthiyeneyo. Lapho sikhuluma ngokuthengiselana okuza kwenza izwekazi le-Africa nelemelika adlelane kahle. Lokhu kuzavula amathuba amaningi kakhulu. Lapho sikhuluma phela ngokuzabamba abantu abafika phose ibhiliyoni ngengxenye. 1.3 billion.
In a continent-wide market totaling $3.4 trillion. And with the new MOU, we're doing things correctly, enshrining protection for workers, both across Africa and in the United States, looking out for small and medium-sized entrepreneurs and enterprises.
Longu Mongameli Joseph Biden, obe kuluma izolo emhlanganweni we-US-Africa Leaders Summit in Washington, D.C., uGibbs Dube ubuye waxoxa njalo lo mnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe eseDallas eTexas. Umthombeni uthi eleZimbabwe lingathola amantshontsho.
Iyisamithi eqakathekileyo kakhulu ngoba i-United States of America yiyo ekhokhelayo emhlabeni ikakhulu nxa ukhangela ngezomnotho welizwe. So umbona ngathi abakhokheli laba nxa kuyikuthi babuyile lapha bahlala phansi bakhuluma baletha kuhle izikhalazo zabo. Yena uBiden uvele ule program ayifuqayo le global warming. Yikho ke bangaletha kuhle izinto zabo. Yikuthi nje ngamadoda ahlakazekileyo. Bekufanele ukuthi bona baqale baye emhlanganweni wabo bodwa kulongale i-African Union ba-strategize balungise babone ukuthi nxa sebefika lapha baze banaba bakhulume baxamalaze banabe bayele bayele. Bekufanele ukuthi babuye bephethe ilitshe lapho ukuthi hayi thina ayisithi esiphambanisa umhlaba, ayisithi i-Africa ayila zinto ezikhupha intuthu eningi eyenza ukuthi umhlaba lo kukhanye kungazela zulu, kungazela i-weather lesitshintshi siba yilokho. Khonapho-ke bebezathola ukuthi khona uhulumende walapha abakhangele ngelinye ilihlo elitshiyeneyo nxa kusiza ku-development.
Elezimbabwe-ke baba Mthombeni ubona zani-ke liyatholani kholapha njengoba sibona ukuthi-ke kulezi jeziso zenotho njalo-ke umongameli kathi anxuswanga ukuthi abuye phela emhlanganweni lo.
Kuzaba inhlanhla-ke ngoba angithi le Zimbabwe ingxenye yalokhu. Yikho-ke nxa iyingxenye yalokhu ibizathola layo iZimbabwe khonapho ishare yalokho oyabe kuvunyelweni khona lapho. Yona iZimbabwe ivele ilokwayo okuhle elakho ngokokuthinta nje kube kusukuma kuphela ilizwe lelanayo ezelisiba rayithi libuyele endaweni yalo. Asilo lizwe phela elife kakhulu lelena lifuna nje ukulungiswa kuphela, kulungiswe kukhandwakhandwe bese kuphuma into eyifunakalayo. Ngibona ngathi beliza liza benefita kakhulu khonapho nxa kuyikuthi kukhona ofwa ngukhulumende walapha ekhokhelwa nguBiden.
Umnumzana Raphael Mthombeni ulandela ezombusazwe eseDallas, Texas, khonapha eMelika. Silokhu silo Dube ecingweni. Ungaphetha Mthembo ngokutshela abalaleli ukuthi ugqitshwa njani umhlangano lo, njalo iZimbabwe ikhangelele ukuthola lutho na ngamafitshane?
Ye, ukhanya ngazani-ke makumede ke kuzaba lokhu kukhulumisana bengakayenzi lokho kuthiwa yi-press conference kusihlwa lamhlanje baza kukhulumisana ngokuthi ikakhulu ukudla ukuthi kulungiswa njani ukuthi abantu badingele ukudla kuzwekazi le-Africa, njalo lokuthi kube le into ezinjengeziphala zenkosi okunjalo kwenzeka ukuthi ukudla kufakwe endaweni lapho kwaziwa khona ukuthi umuntu wonke olamba uyadapha khonapho. Lokunye njalo ekade singani azange sokufake khonapha. Kukhanya umnumzana Steve Masiyiwa ubekhona laye khonapha emhlanganweni lo, kodwa senelisanga ukuthi sikhulume laye. Izolo ntambama-ke kuzwakala ukuthi uhambe khona ngale State House, not a State House, e-State Department, lapha afike khona wethula umbiko wakhe. Ikakhulu ekhuluma nge-technology lokuthi abatsha kumele benzweni, njalo lokuthi izwekazi le-Africa kumele lincede ngani. Yena ukhangele kakhulu kwencingo-ncingo lokhu uyakwazi umakhalekhukhwini lento ezinjalo ukuthi kumele abantu indlu inyangayinye kube lomakhalekhukhwini ukwenza ukuthi benxa ukuthi uMagumede efisa ukuthi axoxe lo gogo exhubeni lakhe khona ngale kwesikhobokhobo kuzwakala ukuthi kuya ngaphi. Then ekugcineni-ke khonapha-ke umnumzana Frederick Shaba laye uzwakala ukuthi uhambe e-State House khona ngale kudina lapho abatshaye khona ezimnandi. Angisizwe ngokutsho ukuthi lami ngihambile kuba ngihambanga Magumede, kodwa-ke kukhona kade ngani nakunukani okumnandi okuseduze khonapho. Kuzobuya-ke namhlanje kule summit photo ezayenziwa phela anti kumele behlangane beshaye imifanekiso. Umfanekiso phela ungawushaya ufake esikhwameni obesitshengisa abanye khona ngalo abangani bakho ukuthi phela mna bemele uBiden nanku phela sibona ngazane uShaba la uzayenza njalo.
Hayi, siyabonga Dube, siyabonga kakhulu.
Sibongele kakhulu Magumede.
Lokhu sikudaba lunye olomhlangano we-US African Leaders Summit kayisizo nkokheli zamazwe kuphela ezihlanganayo, kodwa kulabanye abaphatheka kweminye imihlangano emaceleni. Laba bagoqela benhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso zokulwela amalungelo oluntu, osomabhizimusi, ingcwethi zezenotho lenhlanganiso zabatsha. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa lesizalwane seZimbabwe unkosazana Cynthia Chigwenya osemhlanganweni lo ebuye ephansi kwequla lohlangothi lwabatsha enhlanganisweni yomanyano wamazwe abensundu owe-African Union.
Size lapha e-Washington DC ukuthi sizokhuluma indaba zokubuswa kwamazwe nokudlelwana kwamazwe ase-Afrika nalapha e-United States of America.
Wena ukhanya ungumuntu omutsha ngapha uhlangane labakhokheli lenkokheli zamazwe ezwekazi le-Afrika, ubuye lenhlanganiso yiphi?
Lapha ngize ngenhlanganiso yase-African Union. Ngingumunye wabantu abayi-5 abakhethwe i-African Union ukuthi bamele indaba zabantu abancane or abantu abanja e-African Union.
Kukhanya abesifazane sebephatheka ikakhulu abesifazane abatsha sebephatheka kakhulu kwezombusazwe lokunjalo. Ubona kusemukelwa yini inkokheli?
Indaba yokungena kwabantu abesifazane abesimame ekubusweni kwamazwe into encomekayo kakhulu, njalo sibona ukuthi noma kungela abantu abesimame abaningi kule ndaba zokubuswa kwamazwe akusafani nalapho nale ndlela ebekhona mhlawumbe iminyaka edlulileyo. So ngesikhathi sibona ukuthi kuyangezelela abantu abesifazane bayaqala ukungena kundaba zokubuswa kwamazwe. Although kunama-challenges abahlangana lawo, sometimes ama-traditions or izipho aziyamukeli ukuthi abantu abesifazane bangene kulezi zinto, kodwa siyabona ukuthi inani labo liyangezelela.
Kuyini ongathi ubuye lakho wena uvela e-Africa? Sithi uvela esabeleni se-Southern Africa, eningizimu e-Africa, obuye lakho wabuya uzokuphakululela kumhlangano wonalo.
kulo mhlangano sikhulume ngendaba yoku bambisana labantu abantsha ekuxazululeni some of the conflict ezenzakalayo especially in Southern Africa. Siyabona ukuthi elizweni leMozambique kulabantu abasakhula abaphatheka kundaba zodlame. So lapha masikhuluma kule conference or kule mhlangano sikhuluma ukuthi inkokeli zethu la e-Africa kufaneke zikhangele laba bantu abancane ukuthi yini ebangela ukuthi bangene kulezi ndawo ukuthi baqala ukuphatheka kudlame.
Kuyini nje okusukutholile wena kumhlangano lo ozabuyela lakho nawe uye kusebenzisa ukuhlela kanye?
Engikuthole kulo mhlangano yikuthi indaba zombusazwe ukwenzela ukuthi impilo zabantu zibe ngcono yindaba ezidinga ukuthi abantu babambisane basebenzisane. Sibona ukuthi kulo mhlangano we-US Africa Summit bekula inkokeli zamazwe, bekula abantu okuthiwa basuka kuma-non-governmental organizations, ama-CSO, civil society organizations. So I think from labo bantu yabona ukuthi abantu abaningi they should have a stake, kumele baphatheke ngendaba zokubusazwe, hhayi ukushiyela nje abantu abayenza okwe-politics masingelele kanjani.
Unkosazana Cynthia Chigwenya isizalwane seZimbabwe okuqula labe African Union emhlanganweni oyi-US African Leaders Summit esixoxelaye khonapha eWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Ingozi yezulu elesiphepho lesnow ehlasele izigaba eziningi ezingezansi kwele Melika kusukisela izolo ibikwa isibulele abantu abathathu esigabeni seLouisiana. Iziphathamandla zaleso sigaba zibika ukuba kulabanye abalimele kakubi abasesibhedlela okwamanje. Izolo elemelika lilobelane isivumelwano lele Benin kanye lele Niger esibiza izigidi eziphezu kwamakhulu amahlanu amadola $504 million. Limali ngeyokuphathisa kunhlelo zentuthuko ezijiyeneyo ngenhloso yokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olondoloza amalungelo oluntu. Abaphila ngokuthengisa imizimba eZimbabwe sebemanyane labo sowabo ezansi yezwekazi le-Afrika kunkuthazo yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi ngokusemthethweni ukuze basebenzele endaweni eziphelileyo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Laba ngabaphila ngokuthengisa umzimba nabanye abantu abakade besemkhosini wokulwa kombiko wamalungelo abo eJohannesburg kwele South Africa. Umbiko lo uveza ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo okukhulu kwabaphila ngokuthengisa umzimba emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso emela amalungelo abo eZimbabwe Sex Workers Alliance, umnumzana Grigol Brighton Carter odume ngokuthi nguthoni uthe Zimbabwe babhekane lenqwaba enhlupho enxa imithetho engabela ukusebenza kwabo
ukubadlululwa le violence from ngaba ngama clients kumbe ngama police kumbe ngamanye from amanye ama sex workers lokho uyakwazi ukuthotshelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama clients kumbe maybe ni police brutality also uyakwazi ukuthengela abantu ngamanye ama sex workers inxa yokuthi maybe babe benomona or something.
Ngokutsho kwalombiko owethulwe ngemva kokucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso e-Hands Off Program, kulezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abakulumsebenzi ezedlula inkulungwane ezimbili 2009 ezenzakala emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique kusukela ngompalakazi ka-2001 kusiyafika umpandula ka-2022. Esethulwa lumbiko eJohannesburg, uNkosazana Pamela Chakubinga oyisizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla enhlanganisweni yabaphila ngokuthengisa umzimba kule South Africa esisonke uthe abakulo umsebenzi emazweni la bayabulawa, ukutshaywa, ukudlwengulwa, ukuntshontshelwa nokubotshwa mahlayana.
Four mapillars are targeted to focus on now, which is physical violence.
Bahlukunyezwa enyameni, emoyeni, ngokocansi nangokuthathelwa imali yabo. Okwamanje siphakathi kokulisa ukuthi umsebenzi wabathengisa ucansi kube semthethweni emazweni asezansi yezwekazi
le-Afrika.
EZimbabwe kutholakele ukuthi ezinye inhlanganiso zezenkolo ziqhubeka zisethula inkulumo ezibangela inzondo kwabathengisa imizimba. Esinye sizalwa seZimbabwe njalo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabakulumsebenzi abasakhulayo ezansi yezwekazi le-Afrika. Umnumzana Leroy Gumbo uthi sebethole ukuthi sekusanda kakhulu ukuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ucansi abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu.
The laws are criminalizing sex work.
Indlela ezakwenza abathengisa ucansi bebe lamalungelo abo agcweleyo yikuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni. Lokhu yikho okuzakwenza bengabandlululwa emphakathini.
Ezinye izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi laba zigoqela ukungemukelwa ezinkonzweni, ukukhangelwa njengabantu abangcolileyo, ukwalelwa usizo lokwelatshwa ezibedlela lokubandlululwa emphakathini. Kodwa-ke akusibo bonke abantu abavumelana lalaba abathengisa umzimba. Umvangeli ozimeleyo ozibiza njengombhalo weBhayibheli umnumzana Mduduzi Mgutshini uthi umbhalo kawuvumelani lelungelo elifunwa ngabathengisa umzimba laba.
Abanye ngabazenzi ukuba kiwo, abanye kuyinhlupho ezijiyeneyo ezenza begcine bephakathi kwalowo msebenzi.
Uhulumende waseSouth Africa useluqalile uhlelo lokuthi ucansi luthengiswe ngokusemthethweni njengoba ukubunjwa komthetho oshose lokhu sekukubanga laphezulu. Lobanje uhulumende weZimbabwe engakaphumeli obala ngalapho amekhona ngodaba lokusebenza kwabathengisa ucansi ngokusemthethweni, isinqumo esethulwe umthethwandaba ngo-2015 ngemva kokubotshwa kwabesifazane abebesetheswa icala lokuthengisa ucansi saveza ukuthi akukho emthethweni kubabophela nje ukuthi batholakale besemgwaqweni kungela bufakazi bokuthi bebethengisa ucansi. Melesulu 7 Johannesburg, South Africa, ngithusho Khumalo.
Iqembu leMorocco aliseyi kungena kufinal yomncintiswano weFIFA World Cup ngemva kokunqotshwa iFrance nge-2-0 emdlalweni obumnandi okwamagama izolo. Lokhu kutsho ukuthi iFrance eyiyo ephethe inkezo okwamanje izanqikelana le-Argentina kufinal ezadlalwa ngesonto. Ukwehluleka kweMorocco ukufinyelela kufinal kwephule inhliziyo zabalandeli benguqu abaningi ezwekazi le-Africa ekade sebethembele kuyo ngemva kokugunyulwa kweGhana, Senegal, Cameroon leTunisia. IMorocco idlale kuhle lanxa nje inqotshiwe isizadibana leCroatia ngomgqibelo kumdlalo wokudinga iqembu elizaqeda lumncintiswano lihlezi kuzinga lesithathu. Kodwa iningi selimelele ifinal ngesonto lapho okuzakhanya khona ukuthi iFrance yaqhubeka iphethe linkezo yini kumbe yemukwa. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abohlangothi olulawula ezemhloliso elizweni olweZimsec Council namhlanje batshele idale lephalamende ukuba ukuqila emhlolisweni kusibanga se-ordinary level lonyaka sokusabalele elizweni. Oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.